bemphakathina kwequla elikade lisiyalungiselela khona ngale sihambile ngemva kwayizolo saba khona izolo sisiyahlangana labantu hatshi izolo nje sithese siyalala thina abantu bezamesibaqalisa ukubhoda phakathina kwemizi betshela abantu ukuthi ozavuya nje esitolo hatshi emhlanganeni lo muntu uyabe sengimthengisi ngabona okekwenza
khona okumqoka okukhulunyiweyo kulo umhlangano ukuyini sikhangela yena umkhokheli we-alliance umnumzana Chamisa labanye futhi abakhulumile
ikakhulu imessage ekade ikhona ekhulunywa ngumongameli ngeyokuthi sokuyisikhathi nesokubana abantu bezimbabwe bethole njalo ithemba ithemba lokuthi lokhuyana abakuthengiswayo ngesikhathi sempi kumiswa uSmith abantu bedinga uzibuse abantu bathengisa ukuthi bezathola ikhenani elocabho njalo eloluju ikhenani leyo abantu abayitholanga kususela ngo-1980 akwaze kwaba namhlanje abakutholileyo ukuhlupheka abakutholileyo ukuhlukuluzwa abakutholileyo ukuswela imisebenzi lokuswela okokudla yikho okwenzakeleyo eZimbabwe kususela ngo-1980 umongameli uChamisa obathengisile abantu bezimbabwe ukuthi hhayi kathesi sokuyisikhathi esokubana-ke bebuswe hhayi kuthi ukuthi bebuswe kodwa ukuthi bekhokhelelwe ngabakhokheli abahlonipha amalungelo abantu babe ngabakhokheli abantu besithi hhayi into esifuna imisebenzi belungise imisebenzi hatshi abantu bokuthi bangatshelwa ukuthi esikufuna yilokhu bona kuyenze okwabo esikubonayo ukhulumile umongameli uChamisa ukuthi lokhu esikubonayo kwamaskava amaskava esesiwabona kathesi kasidli amaskava si abantu bangabopha amaskava besiya emazweni wonke atshiyetshiyeneyo but ayisikho esikudlayo abantu bezimbabwe bafuna amafektari abantu bezimbabwe bafuna izibhedlela abantu bezimbabwe bafuna impilakahle enhle bafuna ukuphila kuhle njengamazwe wonke njengabantu bamazwe wonke so umongameli uChamisa yifakade emthembisa ukuthi hhayi kusuphela ngoseptemba useptemba kabamthathe abantu bembhale phansi njengenyanga yokuvula amafektari useptemba kabamthathe abantu kube yinyanga yokuthi izibhedlela zayise zinemithi sezinabodokotela kuseptemba yinyanga yokuthi abantu bezimbabwe bethole uzibuse sibisibili hathi uzibuse wokuthi batholane kuphela kodwa uzibuse njalo ukuthola nokukhululeka ukuthi benza into abayifunayo elizweni labo ngoba ilizwe ngelabo bengaphili ngendlela yokuthi bebe lokhu bencindezelwa nge-1 PF bencindezelwa ngumnangagwa okhulumile njalo umongameli uChamisa ukuthi hhayi umnangagwa ubevele khona kuleyi ZANU PF kususela ngo-1980 ule 37 years yohulumende hhayi kula nto entsha angayiletha umnangagwa wasekhuluma njalo ngokuthi bona umnangagwa bakhuluma nge-new dispensation i-new dispensation yisigamba nje esifakwe ethareni nxa kuthe kwaba le-potwol kodwa ayisikho abakufunayo abantu bezimbabwe bafuna i-total change so ubathembisile-ke abantu bakomriyo wakuthi hayi i-total change iyabuya njalo ukwethuselwa lokho okwenziwayo okwama-receipt ukuthi abantu bathathelwa ama-registration slip abo abantu batyelwa ebusuku ukuthi lingahambiyo emhlanganweni ongaka ubathembisile ukuthi hhayi sizazama ngazo zonke indlela ukuthi siwuqede
lilo sekelo kuleso sigaba lanxa abantu lisithi belesethusela
sithandekile ilizwe leli selihambile selihambe lo bhuti okuthiwa nguChamisa uzulu wonke hanti mina ngikutshele ngathi kususela ngemva kwayizolo bengikomrewa ngihlezi ngikhuluma nabantu ngikhuluma nezakhamizi ngingatshengiselanga ukuthi ngingizani bembona nje njengomuntu kazana abantu bakhulumile abantu sebediniwe kube lokhu bebuswa ngamaqebu bezalibazi abantu sebefuna ukuthi ilizwe liphathwe ngentaba ilizwe liphathwe ngabasakhulayo uChamisa hayi isapoti unayo ilizwe lonke mbonile nakomriye wasikile ukuthi mhlawumbe okwakuqala amakhaya ase amaphandleni asekomriye wasiyabathatha ayaba phansi kwe-NDC.